Toku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 Mabasa 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Lapho kwenzeleko leyingozi leyo kwanamhla kusendaweni lapho esifuna ukuthi siyenze i-ground breaking end of this month. Kube kumele ukuthi siyenze i-ground breaking eyokuthi siyenze i-dualization indawo leyo endaweni yanaleyo kochaka ngapha eMvuma.
Kufa abantu abangamachumi amabili engozini yomgwaqo ekade besiya kwele South Africa ngebhasi.
I-business mntanami ibi besithembile ukuthi njengoba izuline kangaka ama-customer azabuya bethenga sibili ngobuningi babo ngenxa yokuthi sebelamanzi. Kodwa i-problem esilayo ukuthi abantu bayabuya insuku zonke bebuza ama-prices bedlula kuphela bethi imali kayikho.
Abesifazane bakobulawayo abakumsebenzi wokuthengisa amaluba baveza ukudana ngokusilela kwemali elizweni.
Umahlulo omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba ofungiswe ukuqala umsebenzi namuhla ngomongameli Mgabe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Umphathintambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo uthi ulusizi kakhulu ngengozi yomgwaqo ebulale abantu abangamachumi amabili enkabazwe izolo ebusuku. Ingozi le yenzakale phakathi kwebhasi yeProlina ebisuka eHarare isiya kwele South Africa leroli enkulu ebithwele amathaya. Amapolisa athi ibhasi ihle yalumatha umlilo abantu abaningi batshela phakathi. Ingozi le yenzakalele eMvuma duzane lomfula uNyamatiki njalo amapolisa athi abalimeleyo abedlula amashumi amane bahanjiswe esibhedlela seGweru kanye lezidumbu zabafi. Ingcwethi ezicubungula imbangela yokufa komuntu zitshone zihlolisisa ukuthi abafileyo kungaba ngobani amagama abo ngoba ezinye izidumbu zibikwa zitshe zaphosa zaba ngumlotha. Umgwaqo osuka eHarare usiya eSouth Africa lo mubi kakhulu njalo banengi asebefele kiwo. Ugumbo uthi abatshayeli kumele behambe ngonanzelelo.
Njengominister of Transport, ngicela nje kuma drivers onke labantu abangalalele ngikhuluma sokuthi hey sicela ukuthi laba ba driver ama big trucks ama gonyet lawa lama bus ukuthi bahambe ebusuku. Sicela ukuthi bengeze ukuthi ha sebediniwe ungcono baphake imoto bakhe baphumule bona bazasukuma sebehamba nxa sebesizwe ukuthi asengingcono ngoba ama accidents amanye laba esiwabona kathesi yikho sibi ukuthi i-state yemigwaqo yethu ayilunganga okwakathesi. Kanti lo mgwaqo wemasingosiya ngapha eHarare mina ngilokhona izinto ngesonto lapho kwenzakala okune-accident kuyahambeka kakhulu ama-potholes salungisa but ngiyakwazi ukuthi sokule traffic eningi kakhulu kumgwaqo lo ovelele bathi zisiya ngapha eHarare udlulela usiya eChirundu. So kuyahlupha kakhulu kimi kuvele indaba le ibuhlungu.
Kungani lingayilungisi imigwaqo ikhule ibe banzi babagumbu kwenzela ukuthi izimota zenelise ukuphambana kuhle zingaze zachayana?
Lapho kwenzeleko leyingozi leyo kwanamhla kusendaweni lapho esifuna ukuthi siyenze i-ground breaking end of this month. Kube kumele ukuthi siyenze i-ground breaking eyokuthi siyenze i-dualization indawo leyo endaweni yanaleyo kochaka ngapha eMvuma. So siphakathi kokulungisa ukuthi nga sithole izimali sibe lama jewelized roads. Ngihlala lokho ngikhuluma ngitshela abantu ngisithi mina umgqabo ovela eBite Bridge usiye Victoria Falls sifuna ukuthi siwujewelize. So silayo iplan ukuthi sijewelize eBite Bridge to Bulawayo. Siyajewelize kathesi sesiqalisa ukuthi sisenze ijewelization eroad le eBite Bridge isilwaye Harare siye Chirundu. Lokho sosisivele sesiqedile.
Umnumzana Joram Gumbo ngumphathintambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo. Sixoxela eseHarare.
Osomabhizimusi besifazane bakubulawayo abakumsebenzi wokuthengisa amaluba sebeveze ukudana kwabo ngokusilela kwemali emabhanga elizweni lonke jikelele besithi sekuphazamisa kubhizimusi labo ngoba abantu abasathengi amaluba njengayizolo bekhuthaza uhulumende ukuba angenele aphe abantu imali kumbe kusetshenziswe irand lakwele South Africa ngokusemthethweni. Unompumelelo moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ibhizimusi lamaluba ngelinye lamabhizimusi ezokulima eliletha imali eningi ezweni, kodwa ngenxa yokusilela kwemali abalimi labathengisa amaluba njengabo bonke abakubhizimusi babhekane lodubo lokusilela kwemali. Iningi labakubhizimusi leli kobulawayo bakhala ngokuthi lokhe kwaqalayo ukusetshenziswa imali yohlobo lwebond note, ibhizimusi labo lihle lawa okwethusayo ngoba abantu abalamali. Unkosikazi Sandra Mpofu oseleminyaka emithathu ethengisa amaluba ebulawayo City Hall uthe ibhizimusi imile kulezi insuku uyabuyela endlini engathengisanga ngisho iluba elilodwa.
Ibusiness mntanami ibi besithembile ukuthi njengoba izulu line kangaka amacustomer azabuya bethenga sibili ngobuningi babo ngenxa yokuthi sebelamanzi. Kodwa-ke iproblem esilayo yikuthi abantu bayabuya insuku zonke bebuza ama-prizes bedlula kuphela bethi imali kayikho.
Uthe ngabe uhulumende uyangenela baqale ukusebenzisa imali yakwele South Africa ngoba sebethwele nzima kubhizimusi.
Sicela ukuthi uhulumende ngabe uyabona amaceba angawenza ngoba into esimangalisayo ukuthi nxa kwakule sekwehlule i-US dollar babuyisa ama-bond besithi ama-bond aza kuba ngcono. Manje sekukhanya ingane sokuwesi kade sokudlula sisasebenzisa ama-US dollar. Sesifisa ukuthi ngabe kule ways and means kumbe ukuthi wona ama-US dollar lawa aphenduke kumbe sisebenzise i-South African rand.
Omunye njalo okubhizimusi linye unkosikazi Mary Nyoni uthi njengalonyaka izulu line kuhle kanje izilimo zabo zinhle, inkinga nje yikuthi abantu abalamali.
Lonyaka kuhle ngokuthi izulu lalinile, izilimo zethu zikhula kuhle. Okusafekthayo kwakathesi yizizimali ezingekho esingalazi ezandleni. Abantu bazifuna izihlahla kodwa imali ziba besithi imali semabhenki aliswayiphi ngabe laswayipha ngabe ibhizinisi ingcono.
Ibhizimusi yamaluba ilakho ukukhuphula ezomnotho lapho kungaba lohlelo olucacileyo lokuthi alinywe ilizwe lonke ngabalima ngokuthelezela kudale le misebenzi. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Abo manyano wenhlanganiso zabalwela amalungelo abesifazane owe Women's Coalition of Zimbabwe sebekhuthaze abesifazana lozulu jikelele ukuthi baphatheke ekutshengiseleni abakuqoqayo ngomgqibelo. Kubika uMavis Gama.
Lo mkhosi wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Section 56 March Amplifying the Voices of Women. U-Section 56 wesisekelo sombuso ukhuluma ngezokulinganiswa kwamathuba kanye lokuba lungamelanga lube khona ubandlululo. Abesifazane abakhulumisane lalomsakazo batshengise ukuthakazelela lokhu kutshengisela okuqoqwa ngenye inhlanganiso ezikumanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe eye-Women in Politics Support Unit, WIPSU. Unkosikazi Nosisa Nyoni ophila ngokuthengisa esitaladeni uzaphatheka kulokhu kutshengisela ngoba yena labakumsebenzi munye bekhala ngesiphatho samapolisa kamanisipala laweZimbabwe Republic Police ZRP ababahlukumezayo.
Into ekhona yikuthi ehofisini kahulumende ubusela yile busogcwela i-corruption phakathi kwamapolisa kusukisela amapolisa ka-City Council kuze kube namapolisa kahulumende sibili ZRP ngokwayo ngibusela kuphela i-corruption yodwa. Thina njengamavenda yithi abantu esihluphekayo but basebenzisa thini ukuthi bethenge imota zabo ezidulayo bafundisa abantu nababo phesheya kwamazwe but kuyithi thina esisebenzayo.
Ethi kunzima ukuba ngowesifazane ophila ngokuthengisa beyibo abahlukumezwa okwedlula abesilisa.
Ungazama ukuthi uvoyise batshintshane kuzokusebenza kumbe uhluphane nomphodisi oyi-1 uyathuma abanye bakhe abangasiboyo nalowo hluphane ndawo batshona bekutshintshana mpakuze ucine ndawo usuphomba ukulandeza ukuthi engathi lethi imali uyaphomba ukumqhubela nje uthabile but kubuhlungu enhliziyweni ngoba usesaba ukuthi ungadla uzehluleke ukudingela abantwana isikafu imali yempuku.
Kuthi unkosazana Nosisa Sibanda yena ekhalange lokuthi kunje lesisekelo sombuso sisabalaliswa ngendlela elobandlululo bebalutshwana besifazana asebethe baluthola lolu gwalo lwakhona ngoba lunikezwa ngendlela elobandlululo.
Khona kungeniswe kathesi sebesithi sebefuna ukutshintsha futhi abanye abaningi abakabe kwazi ukuthi imithetho yangkhona imime imenjani sebefuna ukuyitshintsha. Abantu abaningi abakwazi ukuthi imithetho yangkhona ihamba njani sebefuna ukutshintsha. Thina abanye vele njengathi thinavela sikwazi lutho.
Lokhu kutshengisela kwenziwa ngendlela yokukhumbuza iziphathamandla phezu kokumunyethwe ngu-Section 56 wesisekelo sombuso esikubeka sobala ukuba lungamelanga lube khona ubandlululo phakathi kwabesifazane labesilisa. Abesifazane bangaze babandlululwa ngoba kungabesifazane umuntu wonke kumele atholiswe ithuba kukhangelwa ukuba uyanelisa na. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umahlulo mkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba ufungiswe ukuqala umsebenzi namuhla ngumongameli Robert Mugabe. UMalaba ukhethwe ngumgabe ngeviki edluleyo phakathi kwabahluli abathathu ayephiwe amabizo abo lugatsha olubona ngezemithethwandaba olu-Judicial Services Commission. Abanye ababefuna isikhundla lesi ngunkosikazi Rita Makarau lomnumzana Paddington Garwe. Ababili laba kabaphumelelanga ngoba bathola imiklomelo ephansi kwekamalaba kusivivinyo abasiphiwa iJudicial Services Commission. UMalaba wazalelwa ePlumtree ngomnyaka ka-1951 njalo wafunda isikolo seMpandeni. Wathola isithupha sakhe sobugqwetha esakuqala ngo-1974 ekolishini le-Warwick. Wazothola elesibili e-University of Zimbabwe ngo-1982. Isikhulumeli sebandla likankosikazi Joyce Mujuru ele-National People's Party umnumzana Jealous Mawarire uthi sephumile kuleli bandla. Encwadini ayilobele uMjuru namuhla, uMawarire uthe uthethele linyathelo ngoba esehlulekile ukusebenzelana kuhle lesikhulumeli sikankosikazi Mujuru umnumzana Gift Nyandoro. Yena athi ungumuntu olodlakela njalo olobudlwangudlwangu. Ababili laba batshayene kakubi eHarare phakathi kwabantu ngeviki edluleyo. UNyandoro walimala waya kwelatshwa esibhedlela se-Avenues Clinic. UMawarire uthi lanxa engaselilunga le-National People's Party, lokhe emhlonipha kakhulu unkosikazi Mujuru njengomkhokheli olohlonzi. Ngalokho uthi umfisela inhlanhla kukhetho oluzayo ngoba nguye yedwa umuntu okhanya elobuchopho obungahlenga ilizwe edakeni eliphakathi kwabo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezincome ukumanyana kwenhlanganiso zikaZulu amabandla ezokholo lawezombusazwe kwele South Africa emizameni yokubamba ngamandla uhulumende ukuthi aqhakathekise izifiso zikaZulu. Amaqula la amanyana kusasa ekutshengiseleni elizweni jikelele besithi umongameli Jacob Zuma akehle esihlalweni ngemva kwezinqumo zakhe esezijiye umnotho welizwe usengozini yokubhidlika. UBenedict Nhlapho siphalolu daba eseJohannesburg eSouth Africa.
Isenzo sikamongameli Zuma sokuxotsha umphathi ntambo wezemali umnumzana Pravin Gordhan sesidale ingxabangxoza kwezomnotho kwabangela ukuthi amaqembu enhlanganiso zikaZulu amabandla ezokholo lawo zombusazwe amanyane efuna ukuthi ehle esihlalweni. Ngemva kokuxotshwa kwamnumzana Gordhan, isithunzi selizwe sehlisiwe safakwa emazweni ayingozi kwezamabhizimusi, kwabuye kwehliswa isithunzi samabhanga ayisikhombisa. Ingcitshi kwezomnotho zithi lokhu kuzabhidliza imisebenzi kubangele ukuhlupheka okukhulu kwele South Africa. Le yinto esilethe kumanyana kwamaqula atshiyeneyo elizweni jikelele ekutshengiseleni kwakusasa besithi uZuma akehle esihlalweni. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe emadolobheni wonke elizweni jikelele kumanyene kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwayiphi inhlanganiso kumbe ibandla eliphikisayo loba elezokholo. Lokhu kumanyana sekuncunywe kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisithi ukutshengisela ngokumanyana okufanayo nxa bekungenzakala eZimbabwe bekuzadala umehluko omkhulu kakhulu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi isibonelo sihle kakhulu leso esikhonjiswa zinhlanganiso zakwele South Africa.
Le yindlela engabanhle mayingasetshenziswa eZimbabwe ngoba yilo ilizwe elilenkinga eSouthern Africa elibisele muva umnotho weSouthern Africa ngendlela elibuswa ngayo.
Umnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi usizi ukuthi eZimbabwe kayikho intando kaZulu evumela ukutshengisela okunje ngokukhululekileyo.
Balozibose la inkululeko yabo iyabapha amalungelo ukuthi benze abakufunayo ngesikhathi abasifunayo. Njalo futhi igovernment yeSouth Africa ikuhlonipho lokho. Manje kwelakithi eZimbabwe ngale angeke wakwenza lokho ngoba uyasuchaywe ovalelwe obotho sokuyase kuthiwa i-treason.
Ukutshengisela kufana lalokhu okuqhubeka kwele South Africa kuyadingeka kakhulu eZimbabwe njengoba labo befuna umongameli okhona manje lebandla lakhe bephume embusweni ngenxa yokuthi bayehlulekile ukubusa.
Kumele isimo siguquke indlela okubuswa ngayo. Ukuze lokho kushintshe kumele uhulumende okhona ukhitshwe. As long as sisasenomugabe nesystem yakhe nako konke kukhona ngeke kuze kuphele lokho.
Abaqoqa utshengisela kwakusasa bathi kuzaba ukutshengisela okudlula konke osekuke kwabakhona, kanti bakhuthaza ukuthi kungayiwa emsebenzini abantu bonke bamanyane kubizwe lokuthi umongameli Zuma akehle esihlalweni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk namuhla sixoxa ngokutshengisela okuza kwenziwa ngempela viki ngamalunga enhlanganiso ye-Women's Coalition esola ukubandlululwa kwabesifazana.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Lokhe siqonga isilinganiso sabantu abakhuthaza ukuthi umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa achiye umsebenzi okuvezwe linyathelo elikhangelelwe ukuthathwa edale lephalamende lapho amalunga azavota emsekela ukuthi aqhubeke esikhundleni kumbe ukuthi achiye umsebenzi mhlaka 18 yonale inyanga. Ukusuka ibandleni leZANU-PF okwenziwe ngunkosikazi Nomthandazo Eunice Sandi Moyo obengumsekeli kankosikazi Grace Mugabe kuhlangothi lwabesifazane ebandleni leli lomgcinincebo unkosikazi Sarah Mahoka sekudabule ngiyaphinda njalo sekudale imibuzo eminingi. kuke kwaba lokutshengisela endaweni ezijeneyo zelizwe abasekeli bebandla lezanu PF besithi ababili laba kabaxotshwe ngoba bebethesa amacala ajeneyo abalisa ukudelela umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa lokuntshontsha imali. Kungaba kusenzakalani ebandleni leli? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Maxim Kandla olilunga njalo lebandla le-NPP endawonye lelunga ledalele Central Committee yebandla lezanu PF umnumzana David Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Yonke indawo nxa kufanele isikhathi sakhona singafika kuyenzakala into ezenzakalayo anti kuyabe isikhathi sakhona sibili.
Ey baba Mkandla, nangu ubaba Ndlovu uthi isikhathi sakhona sokuthi kuxotshwane, ubona njani wena?
Hayi, kuqinisile uNdlovu ukuthi kumele kuxotshwane njengakhona lokho ngoba kuyabe kuprotekthwa abanye abantu ebandleni lezanu ukuthi bengaze bakhanya kusibalo kuncintisana endaweni zesikhundla lezi. So-ke lokhuyana-ke uqinisile uNdlovu ukuthi isikhathi sakhona siyabe sesifikile. So isikhathi esifikayo sokuthi athi sokuxotshwana lapha kungena le hearing ngama-policies ezanu lawo uyabe qinisile sitho njalo, but i-freedom of choice or freedom and then democracy iyabe ingekho because abantu laba bamelanga ngopho ngokuxotshwa nje bamele ukuthi beye ku-hearing then they are found ukuthi khona hhayi babonile laphana lalaphana bekhulumisane bebonisane ukuthi khona bangakha njani ibandla labo.
Yebo baba Ndlovu, nanto-ke udaba umkandla lapho uyaphatha udaba lokubana baxotshwa abantu kungabanga le hearing, uthini wena lo?
Hayi, yasi into khona ukuthi nxa ukhomenta ngolutho fanele ube le inside information. Nxa ungela inside information kuyakhathaza. Now, ayisuko ukuxotshwa per se. Ngizakhuluma ngomama lesikhuluma ngayo obaqotshiweyo sandi. Andabona ngaxotshwanga yena. Kube la ma-allegations against her. Yena wase-resigna. Almost even emsebenzini, ungabona ingani uthola ama-charges against you nxa uxotshiwe. Ungarizayina, they won't call you for ilokuze i-hearing, usurizayinini. I-resignation ilokuze ni individual decision. Uhle warizayina yini. Perhaps, nxa urizayina wena, either uyabuvuma kumbe usaluda lakho ungafuni lubonakale. So nxa njengoba sirizayinile yena, kunzima ukuthi sibekwazi ukuthi kwenzakala. Into athi izakwenzakala yona ikuthi vele ubezahamba kwi-hearing. Kodwa yena usirizayinile.
Mkandla, uthini wena ngalokhu?
Kungaba belecala kumbe bengelacala kathanti ukurizayina lokhuyana ngama-frustrations and nama-demonstration ekade senzakale wona lawo name calling etcetera khona lokhuyana akulunganga esintwini. Lokhu kuyizinto kwama-internal differences abantu besebandleni sabemele ukuthi abantu bebonisane bengaphakathi, into yabo iphelele ingaphakathi. Lokho kuthiwa kunalama kuqale kube lama-demonstration umuntu emhlumbe enqunule. It's uncalled for. Asakhi siyadiliza utshengisela ukuthi khona vele le culture yethu sibili thina sibili ngokwethu asiselandlele ukuthi khona sisalandela amasiko. Yikho kubona abantu begijimisa khona lokhuyana ukuthi khona hhayi umuntu uphongeuthathwa laphana kusokuthiwa lokhu sesiyademonstratelwa ibizweni lokho lalokho urizayiniswa ngamabala amchothoza amnqunulayo kanze abantu abayizakhamizi and then njengosandi nevela kola kuma-liberation lapho ungazani wayekhona empini lapha konke khona lokhuyana kuyizinto kuyamnqunula kumthiya vele esegcekeni.
Baba Ndlovu, nanto udaba
Mkandla, ngiyavumelana laye kulokho ukuthi yabona kithi akutshayelekanga siko kwesintu. Lokho ngiyavumelana lakho bandlela abakwenza ngayo. Kuqakathekile bethu umuntu wonke, mina I believe ukuthi a person is innocent until proven guilty. Lo le defense ngivumelana la. So indlela zokuthi abantu baletha njani udubula ziyachiyana sokusiya ngembono yabantu. Kodwa mina lami ngokubona kwami ngiyakwazi ukuthi kufanele nxa kuthiwa ngile cala ngitshelwe icala lami, ngatshelwa icala lami, nginike ithuba lokuthi lami ngizithundile. Lokhu kuliqiniso ngoba i-principles of national justice vele zitsho njalo. Lokho kukhulunywa uMkandla.
Ye manje baba Mkandla, bese kusiba le mibuzo yokubana kathi sokungena yini ezokubandlululana ngemihlobo, ukubona njani? Kungakuliqiniso yini ababona njalo?
Hayi, ukubandlulula ngeke kube khona esearch ngoba nakathesi ungakhangela ukuthi usandi ye uvele emandebeleni kodwa phela bakwenzile lakusevia sukasukuwere njalo lokho beqhubekeka besiya phambili bedemonstrator umawoka lwana kasiwa ngapha ngasemandebeleni. So labo babekutho lokhu kumele bekukhangele both sides ukuthi hayi lwana ngale ngazani bamfondise eduzane labo bakhuluma laye kuhle then usandi. Kodwa-ke mbona into yakhona yonke nje yenziwe ngokufanwayo. kumbe iqinisa ama structures abo umjuru wona lawo.
Nomzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuthiwa kulokukhethana?
Hayi, njengomkandejile bomhlobo kukho njalo khona nokwenza yena ndeqinisa ukuthi umongameli ukhulume ngakho ukuthi hayi indlela ohanjiswe ngayo ayisiyo ndlela yomhlangano, siyo ndlela eqondile. Umongameli layo ukuthile.
Alo ke ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le Central Committee yebandla lezana PF, obexoxa endaweni lengcwethi yecubungula izombusazwe yomnumzana Max Mkandla, olilunga njalo lebandla le National People's Party.
Umsakazo weStudio 7 ofikisa eminyaka elichumilane 14 years usunguliwe kusasa. Silethemba siyazifeza izithembiso zokulethulela indaba ezimqotho njalo singathathi hlangothi. Nxa kulokusilelayo sicela lisitshele ngokusithumela iWhatsApp audio kumbe ivideo le email. Lene lisanjalo kusithumela imbiko ekhasini lethu leFacebook leVOA Ndebele. Kesizwe abanye babathumele imbono yabo ngeStudio 7.
Umsakazo oyiwe engabona nxa sikhala imsakazo yonke esezimbabwe. Umsakazo ofree uku-address ama-issues acheneyo ungela ukuthi udonsela kuliphi bandla, ngoba nxa sikhanyele ilizwe leZimbabwe ilizwe umsakazo yangkhona icontrolwa ama-political parties isikhathi esiningi. Kodwa umsakazo weStudio 7 umsakazo ovumela wonke ama-political parties njalo okhuluma indaba zonke eziyabe zifunakala ukuthi ziziwe izizalwane zeZimbabwe. Nasikhale indaba zaStudio 7 kuyiplatform eye accommodate abantu bonke, so kuyabe ukuhle ukuthi ikwazi ukureacha even emakhaya, ngoba emakhaya abala ma waves lawa abantu bakwazi ukubamba njalo ama-channels akhona bawabamba njalo. Nxa futhi iStudio 7 ikwazi ukuthi abake bekwenza lokhu njalo ukuthi babenika abantu ama-radio emakhaya, benika ama-radio abantu abangakwazi ukuza ama-radio ukuthi bezwe izinto eziyabe zenzakala eZimbabwe.
Abanye abangakwazi ukuthi indaba zomhlaba ezelizwe zihamba njani bazizwela ku-Studio 7. Ngabe njengatshintshile okuzeni ama-waves aba azwakala kubantu bonke, kodwa okwakathesi ngesinye isikhathi ayibambeki, ngesikhathi iyabambeki. Manje kule yi-problem manje. Ya, uyasinceda kwesinye isikhathi, kodwa kwesinye isikhathi vele lathi kasikhwanisi ukuthi sizwe. Ama-waves angikhona kwezinye indawo vele kafike kakuhle. So kuyabe kuhlupha, ngabe ema-reserve ngale njengeBhoko. Kwesinye isikhathi kawusozikhwanisa ukuthi uzwe ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokwani. So siyabe sicela lathi ukuthi bangakhwanisa, kube kukhwaniseka la ukuthi abantu abasemakhaya ngale bakhwanisa ukuthi bayebesizwa la ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokwani. Bayasebenza labo bantwana, bayasinceda lathi la ma-voice ethu, siyake sisizwa abanye bethu bekhuluma kunapha eradiyweni, vele siyahle sithakazeke lapho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abathumele imbono yabo besazisa ukubana siqhuba kuhle na umsebenzi.
Hayi, isikhathi ntungamila savume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa kasivalelisa abalaleli ngokubala inhloko zendaba.
Kufa abantu abangamashumi amabili engozini yomgwaqo eNkabazwe ekade belubhekise kwele South Africa behamba ngebhasi.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo, igama nguChris Gandhi.
Lo ntungamilinkomo lilale.
C
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.